So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 26 ngwabakazi 2020 Chris Gande endabeni zethu lamhlanje kulabantu abalijumi lanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo
lapha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo eWorld Health Organization even ekahulumende
unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obedin Singo njengosaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo.
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo.
Ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abalichumi lanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo. Ugatsha lwezempila kahle luthi abalichumi babantu laba ngabe Harare kuthi oyedwa ngovela isigabeni seMashonaland West. Lokhu kukhuphule inani lasebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe laya kukhulu lamachumi ayisithupha lasithupha 166. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo balikhulu elilamachumi amabili lasithupha 126 okukhweze inani lasebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqala elizweni laya ku 6196 asebesindile labo bakhwele ngabalichumi lanye izolo baya ku 4961 Ummeli we Southerton eHarare umnumzana Peter Moyo utshele untungamile inkomo we Studio 7 ukuthi okwenza iCOVID-19 imemetheke ngamandla elizweni ukuthi abantu abaningi abalandele iziqondiso zokuzivikela.
Abantu bayafa. Konapha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo eWorld Health Organization even ekahulumende ukuthi kona abantu kufuze lihambe njani nxa lisemsebenzini. I-social distance ivele kayikho. Konapha emabhasini wona la amazuphu uyathola abantu begcwele uye empari laphayana kugcwele. Abanye abantu ngabakathathu umkhuhlane low seriously ngoba babona engathi kumbe abantu bayadlala. Kuyabe sokuthi sokuyenzakele emulini yikho lapho abantu abakuthatha khona serious. Ngikhuluma ngisenze nje mina constituency yami kufe abantu ababili ngangawo umkhuhlane wona lo. Uyabona abantu bebuya enseni kwaphana bebingelela nabesezani bayabezifupha ukufaka ama mask lawo izidakwa lezi eze ekrango bavele kabafaka ama mask bayalahlela katshana. So into esubuhlungu kakhulu mnumzana abantu kabazwisisa umkhuhlane lo babona ngathi kumbe ikudlala kodwa nxa uke usukubonile thina nje konapha sikhuluma senze nje ku parliament kuba nje abantu abaningi kakhulu e parliament uminister uzowafa. So ayisonto yokudlala ngayo abantu kabalalele ukuthi kona nxa thathwa amanyathelo ukuthi abantu bahambe ngale indlela balandele konoko lokho abakuyenzayo kathesi hayi akulunganga.
Emabhasini ikakhulu abantu bakhala ngokuthi kulokuminyana okukhulu okungaba ngokunye okwenza umkhuhlane lo umemetheke. Njengamalunga edale lephalamende kukhona yini elikwenzayo lani ukuze libone ukuthi ukuminyana lokhu kuyaqedwa njalo kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Yona linda bayezuphu kona le iyahlupa ngoba abantu yathola beminyene ebhasini khonapho kathesi sokusitila bemichova sebebuya ngudlu bethwala abantu bengalandele la manyathelo. Ngitsho enye into esizwisa ubuhlungu thina sakukhuluma lapha kuparlament sathi hey kuma kwethina njenge members of parliament kuma constituency yethu ngabe sikuma team nolalawa e-COVID kodwa ke uyabona ukuthi kona abantu laba basikhokhelayo angazi ingqondo zabo zinjani kumbe babanjani bathi kuthiwa kona hayi sizali lisitshela liyasitshela sikhathi bani umkhuhlane lokho ubulala abantu so siyaziyenzela konoko esingakuzama ukuthi sikuyenze singacela okubili ebantwini abangacinceda kumbe amasanitizer lathi sibaphe kodwa ke ungakhangela kumalokishi lapha hayi vela kulandelwa lokho mnumzana ngitsho silele okunye okumangalisayo khonapha singaqalisa ukuthi sife sibili sibili siyaphalala siyafa siphele nya
umnumzana Peter Moyo ngummeli weSouth Atone edalele ePhalamende ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 eseHarare. Unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obedin Singo njengosaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo. Kukhethwe abantu abalichumi abaza kuba bephethe umsebenzi okwesikhatshana. Kodwa kubikwa kulabanye abathi izikhundla eziningi ziphiwe abantu abangadabuki esigabeni. Kodwa isiphathamandla sebandlaleli umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso.
Bona labo bantu bibo ukuthi akona bazangena ku interim committee ezabibambe ubulawayo kuze kufike ilanga lapho okuzaba khona lokhetho khona olwe province epheleleyo. So lapha kobulawayo silamalunga angu 25 ayiwo azabe eku interim committee leyo ezabe idonsa ubulawayo kuze kufike isikhathi sokhetho. Ukuthi bayahlala isikhathi esingakanani akwaziwa umuntu. Okunye lokho futhi kubangelwa ukuthi njengoba likwazi sonke siphansi kwe womkhuhlane lowo umvalele endlini COVID-19 owenza ubana singakwazi ukubuthana sibanengi. So bengasoze kwenze ukuthi kube le provincial election ngoba leyo iyabe sigoqela abantu abanengi abagoqela ama districts even ama cells awe party nokukhokheli bonke. So kusuke kube sokusiba labantu abanengi kakhulu. Ngakho ke bakubona ukuqondela ukuthi okwakathesi njengoba salisana lomkhuhlane lo we COVID-19 akube ke le interim committee le elabantu abangu 25 abavela kuma districts.
Akula yini kukhonona ukuthi amagama amanye siwabonayo lapha ngani ngabantu abavela esigabeni seMashonaland akula yini abakhalaza ngakhona lokho njalo ungathini wena ngodaba lona lolu olokukhethwa kwabantu abavela kwezinye izigaba besizothola izikhundla khona lapho kobulawa.
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo. Silabo abantu abesindebeleni, silabo abantu abanye abashoneni kodwa abanye abazalula khonapha bakhulela khonapha abanye bengakwazi lokufika emakhaya abo khonale esishoneni asevele sibe yakhele ngapha abanye sebe recycled kubontaba zinduna kubonya amandlovu kubobubi lapha endaweni ezithiyetheneyo. So laba abantu laba sokufana lokuthi sebengabantwana khaya la. Ngakho ke akula umuntu ongakukhonona njoba ngitshilo leyi interim committee and kukhethwe abantu abavele babekhethiwe kuma DCCs ngemuva le. Ngakho ke ngabantu esikwazi ukuthi bebevele bekhona ngapi emhlanganweni. So akula into engamangalisa njalo engavusa ukubana kube lo muntu osecase ukufaka indaba zomkhetho abatshabe lezi azingeni ndawo la. Kuzabuya isikhathi sokuthi kuza kuchiwo ke wona hayi sokukhethwa ke iprovinsi egcweleyo lapho ke yikho lapho kusozabuya ke abantu bechechene bevela endaweni ezichechene njalo. Thina ngapha asikhangeli ngobuhlobo ukuthi lo lishona lo lindebele lo livenda sikhangela ngokuthi wona umuntu lo umntwana nomhlangano nani njalo ube semhlanganweni okwesikhathi esingakanani ukubana avunyelwe ukuthi ancintise ekhethweni le province.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi abantu bayagcwala emahofisini alo kobulawayo kusukela kunsukwana ezihanda kwedlula bekhalaza ngokuthi bengenzani ukuthi amalunga ebandla le-MDCT angathathi izikhundla zalabo abaqotshwa edalele ePhalamende. Inhlanganiso yebona ngezokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi nomkhokheli weMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela edalele ePhalamende ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe abalichumi lane. ngokunjalo izek isithe abalesizathu sokuthi abe MDCT bangangeni kulezi zikhundla kufanele bazise inhlanganiso kungakedluli iviki ababe phethe lezi zikhundla labo abavotelwanga kodwa bakhethwa libandla labo ele MDC Alliance isikhulumeli se MDCT umnumzana Khalipani Phugeni usandatshela lumsakazo ukuthi engaba khona oza khonona kuzek akulandaba ngoba bazakhetha omunye njalo ukuthi angene kuleso sikhundla esiyaba sikhulunywe ngaso okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile emhlanga we studio 7 ayiqhubhe lomnumzana Swithani Chirowotsa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance kobulawayo
namhlanje bekuyisiphithiphithi eofisini yethu kobulawayo abantu bebaningi kakhulu bebuyile ukuzobuza ukuthi bengaphikisa njani lokho sekwenze ngumama uMakhuphe ukuthi yena azifake eParliament abantu labacela bonke ukuthi bancediswe amagweda ukuthi batshele umthethandaba ukuthi lokho sekwenze ngumama uMakhuphe abakuthakazaleli bona abantu labathi no bona abazange bevotele umama Makhuphe bavotela uChamisa labantu abasekelu uChamisa kunjalo ke kuthi ukuthi abantu abaningi ababuye namhla vele bibe ngabantu abasekelu uNumzane uChamisa sisuke saba le lodubo lokuthi njengoba abantu bebaningi bese sesaba ukuthi kwesinye isikhathi singagcina sesibotshwa amapholisa njengoba kubuya abantu abaningi so sibacebisile ukuthi hayi sizahambisa umbiko kuma-districts wenzela ukuthi phela singephula umthetho phela kulezi nsuku ungabotshwa umuntu olilunga le-MDC ulakho ukuthi uhlale isikhathi eside entolongweni iZimbabwe kulezi nsuku siyigenga ngenxa yokuthi sibuswa abantu abale nhliziyo empi abantu abangelazwelo abantu abatshengisa ukuthi abalanembeza
libona ingane amalunga enu amanye azakhangeka ukuthi aye ku-MDCT achiye i-MDC Alliance ikakhulu khona ngapho idolobheni lakobulawayo la kwezinye izigaba zemathebeleleni
hhayi emathebeleleni ndazikhangelela ukuthi abantu bengachiya ibandla lethu besiya kubandla elilobudlelwana labantu bezanu abantu bezanu abayibo ababezwakala bethethisa abantu besindebeleni beyibaba bekhokhela amabutho ombhuqazwe sikhangelela ukuthi abantu namhlanje bengalandela abantu abangazange bavotele ngo-2018 kukhetho olwadlulayo asikhangelela ukuthi abantu okwanamhlanje abantu abasekela ubaba uNumzane uChamisa ukuthi bengalandela umuntu onjengoMonsura othi yena umbhuqazi kwakukulwiwa uthi yena kwakuyisivi wonxa ekufaka ngesingizi kusitsho ukuthi phela omama ababegwaza izisu kulenga okungaphakathi babesilwa angithi abantwana ababe echaya izingiga bebulawa zingiga omama ababebanjwa iganyavu bonke labo babesilwa kambe shiwa bakhona bangalandela abantu abanjeyana nxa kuthiwa opposition kutho ukuthi abantu abaphikisana lohulumende angikholwa ukuthi ukhona umuntu ongalandela abantu abalandela ikhanda lezanu PF hayi lokho asikukhangelele kodwa phela kuyatholakala even endlini yomuntu ongumfundisi uyothola ukuthi umuntu akamfundisi uyakwanisa ukuthi abelisela lokhu kuyatholakala kodwa akuvamanga
lo ke ngumnumzana Swithani Chirowotsa isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. MC's paper. Did you see me? Iphandaba leHerald lithi ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Iphephandaba leHerald lithi ugatsha lwezemfundo luzakwethula ilanga loqobo lokuvulwa kwezikolo. Lolu gatsha luthi izikolo ezizavulwa ngeviki ezayo ziyabe zephule umthetho ngalokhu bazabotshwa abazakwenza lokhu. Iphephandaba leDaily News lithi ababili abadingwa ngamapholisa phezu kokuqoqwa kombhikitsho wawumele wenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Umnumzana Godfrey Senengamu wayelilunga lebandla leZANU-PF lo mkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atus umnumzana Obed Masaraure sebethule umlayezo wokuthi kumele kukhulunyisane uhulumende labamphikisayo ukuze kuxazululwe inkinga zelizwe. Ababili laba belokhu bengaziwa ukuthi bangaphi njengoba basuka emizini yabo bebaleka bedingwa ngamapholisa phezu kombhikitsho lo. Ngesizwe yamazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo leyithumele ngeWhatsApp.
Salibonani bantu bakaStudio 7, siyakhala thina lathi siyazama ukuthi sibhale out amameseji ayavulwa thole amampendulo kumbe thina sikhuluma into ezingekho ezingazwani labantu asikwazi. Thina sikhala ngokuthi like laba abantu alokhu besupporta umnangakho iproblem yakhona yini ngoba thina asiwuboni umvuzo wakhona ngoba since iZANU-PF ine 40 years asiboni sesize singathi singabadala sikhulile kodwa asiboni usizo lwakhona kahle kahle vele inkinga yini. Mina ngesifiso sami ngicela iZANU-PF iphume yonke. Ngizophendula lalo ubaba okhulumayo othi thina lokho esihlezi obumakhelwane yena ufisa ukuthi alibabazi gata sihambe. Waye yena engahambi uma ekwazi ukuthi uza kulungisa lokho ngoba kwayehlula okhokho bethu bafa, asilabo baba, asilabo mama bafa bezama labo ukuthi bebonakale elizweni. So yena uzayenzani kahambe nelungisa? Thina sikwanise.
Bonani bantu bakaStudio 7 linjani? Hayi mina ngiyaphila, ngiwelcome Dube, ngikhuluma ngiseGoli kodwa ekhaya mphuma eCholocho komati. Mina ngikhuluma ngendaba kaMnangagwa. Mnangagwa into oyenzayo vele angiyiboni kuyinto eright ngoba thina amaNdebele ungani asisela ndawo. Siyazwa lo mama lo uyakhuluma uthi amaNdebele vele asulutho ebantwini. So asisakwazi ukuthi thina siyini, siyehlala ngapi? Asisakwazi ngoba lapha la kwesibalekela khona eGoli sizodinga umsebenzi wako futhi ma ungabe abanye bethu abalazi incwadi kahle. So kuba nzima impilo, so gcina la ungasakwazi ukuthi kahle kahle wena vele udabuka kuphi, uzalwa kuphi, kumele uyenga. Badala siyacela lani bantu bakaStudio 7 lizame maybe kukhona okunye elingakuncedisa khona lapho ngoba kade sesibheke lo baba uRamaphosa sethume abantu khona ngale sithi maybe kuzabe lo tshintsho kodwa ayi imbona into yakhona lokhu ifanana akula tshintsho. Hayi ngiyabonga imali kamdulo.
Salibonani ngapho kuStudio 7 linjani bakithi? Hayi mina ngiyaphila, ngilapha esabeleni sasemguza. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho okuthiwa uMakhube uyabuyela eParliament. Kambe shuwa uMakhube engahamba eParliament ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018? Lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kuyenziwa ngabomo, but uMakhube yekangene kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sona siseParliament ngoba vele kangeke phinde ewine. Uzangena khonapho okokuthi eqedisa ithemu yona leyi engena nge-back door, but ukuthi engene nge-front door akasaphindi. Even bona uDouglas Munzura bonke bafanele bahle bebekwazi ukuthi sebekucinile vele ipolitics yabo, i-career yabo kupolitics sihle yacina khona. So kuyikho kokucina kabaphindi futhi bebuye bebuyele. I bet my last cent vela kula mntu yabuye wine o-MDCT futhi.
Sarbonan, 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 Basaka, Zinjan, Jan Tinas, Yapil, Zapil. Kateka, Vido, whatever from Nangako and Winsan, Nangako, whatever Winsan, Uzamuenzan, Espola Lilis. Now we are so Kalapis Salvin, Eger, Uruk, Pisa, Potapot. Avant Mabout and develop out handing a goose of Ginji. Here was the Ginjabula, Abandon Bolal, Amasela, Ababulal, Amasela. ejeri ngathi uyakhangela ugcile bona abantu bezana wodwa abantu be-MDC abezana kula ngithiwana kanjani esibulaleli ilizwe siyahawula lapha phandle emazweni lapha sithwele nzima ngokusebenza sibaleka sithwele nzima ungathi uyayenza ipassport yakhona ithatha 2 years ukuze iphume nangakho ngabe yasuka izani yona ngokwayo ihambe isuke yona izani ungokwayo esihlalweni isuke yona kungokwayo igama lami ngimupromise moyo msakazane ngikhuluma le message ngilapha eBotswana kwele Botswana yabonga basakazi
njani basakazi beStudio 7 siyacela kubana lisifakele uhlelo olungabe lusifundisa ngomkhathi wezulu ngoba xa kuthiwa izulu ngaba khona lonyaka bekungasisiza lathi ukuthi sibe sisizwa ngomkhathi ukuthi kuhamba njani ngoba hayi lapha eZimbabwe ayibambi kahle iredio Zimbabwe iyahlupha so besicela ukuthi khona lisincedise bantu lathi sibe sisizwa ngomkhathi kweza silungiselele ngesikhathi esiyiso njike ngemahlasela east mbingele unabafika ka uDudu nemuli yakhe kanye nomntanakhe njike ngemahlasela south mbingelele uRosetta unasiqe khona phana ngijike ngikhangele eSt Joseph lapha ngibingelele uSiko uKhetani uprofessor ngithi philani lizigcine nge-COVID-19 izalithatha amalinga langqondo uwayawaya kusebenza hlala ndawonye ube ngohlazekileyo ngiyabonga igama ngupeter ngobhite endunene
salubonane olibingelelayo ngodelight sibanda owematshetsheni ngiyabonga ukuthi lami ke mbingelele kustudio 7 ikakhulu mbingelela izihlobo labangane abami labanye esebenza labo ngisithi siyabonga kakhulu ngohlelo lukastudio 7 olungafihli lutho ngoba sesithola lokuhlakanipha kulokuqedisisa ngostudio 7 ngiyabonga
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo. Hayi siyabona lo mbuso kwamnangagwa lo oyangisayo lo. Yazi umnangagwa basiyangisisa emazweni. Hayi bayasiyangisisa. Labo bantu abangafundanga lapho. Kambe ilizwe angeke ulibuze ngokukupha abantu. Ilizwe ngeke ulibuze ngokubulala abantu. Ilizwe ngeke ulibuze ngokurepa abantu. Into ezomnangagwa ngihlazo leli. Yazi umnangagwa basiyangisisa ngabantu. Ende indawo yonke nje. Kuyona ngoba ngaphandle kukhulunywa ngathi sekungathi sesihlupheke kakhulu kanti thina siyenziwa ngamasela lawo mnanga abaluthilizwe ayikho into futhi abantu abakhuluma ngakho nokuthola into ngaphandle kuchothi and into ebuhlungu amapolice ahlukumeza abantu abazange kubabonisa ukuthi into eyizwe izenu PF kayikho right angeke uvumele umuntu ukuthi atshontje ngeke uvumele ukuthi umuntu arepe umfazi ngeke umuntu uvumele umuntu ukuthi kona athumba abantu and omnanga kobaza ngistyle sakudala esempi sesana aba into abayenza ngesikhathi sempi bebulala abantu into abayenzayo phela manje kambe umuntu osathumba umfazi umuntu ngesikhathi lesi uthumba umfazi ayi mara umnanga ngoba yangisa manje izani PF ayike izinuka amakopa izibone ukuthi isikhathi sesihambile se new generation cabanga sizalelwe edukweni zakhulela khona sesise saguga sigugile ehluphekeni sisizwa ngabantu abangafundanga abangazi lutho okumele ukuthi kube ngayo bangi basesikolo manje bebothi abantwana besikolo nxa bebhala bethatha umnanga ngoba lokuthi kwenka lalo mama lo bambiza ba sengikhohle igama lakhe umuntu komotswanga lo bethathe bayefake eklasini kufunde konke lokhu akula nto abayaziyo laba bantu kathi awuboni behlukumeza abantu ngale ndlela le
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 Esikhangele esivela ngapha kwelemelika. Umhlangano omkhulu webandla lemaRepublicans oweRepublican National Convention uyaqhubeka edolobheni leCharlotte, North Carolina. Izolo, izikhulumi zethu leamazwi azama ukubonisa abavoti ububi obungaba khona nxa kungakhethwa uMnumzana Joe Biden ukuba umkhokheli welizwe. UTrump ngokwakhe laye ubonakele ngemva kokukhethwa kusemthethweni. Kube lezikhulumeli ezimbili ezinsundu uSenator Tim Scott lo wake wadlala umdlalo webasketball uHerschel Walker. Ababili laba bathe uTrump akayisimuntu obandlulula ngesikhumba. Ibandla lamaDemocrats belilowalo umhlangano ofanayo ngeviki edluleyo. Unkosikazi kamongameli Trump uMelania Trump lobona ngezobudlelwano belemelika lamanye amazwe uMnumzana Mike Pompeo bakhangelelwe ukuthi yibo kade bekhuluma abamqoka izolo ebusuku kunye labantwana baka Trump uTiffany lo Eric lumbuthano uzaqitshwa kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Umhlangano wama Republicans engiwubonileyo izolo nxa ngiyukhangela njalo ngisizwa okukhulunyiweyo ngikulinganisa lalokhuyana okwakhulunywa ngama-Democrats nge-convention yabo. Umehluko omkhulu yikuthi asizwanga lutho okutsha okungaguqula inhliziyo zabantu kumbe ingqondo zabantu ukuthi uTrump bamvotele. Sizwe khonokhana ukuthethisa nokuchothoza. Abantu bangikhona bonke bebenganithwa bazalwa mama munye ukuthi inkulumo zabo abazikhulumayo kumele zifanane njalo kumele bebenganithwa bayalwa. Ngibona ngane enye into ebehlulileyo nxa bengayilungisanga beseya phambili ukuthi sebezibona belomlando omkhulu kakhulu ukuthi ama-Democrats ku-convention yakho bakhulume lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona njengama Republicans sebekubona kufanele ukuthi baphendule inkulumo zama Democrats abazikhulumileyo kumbe ukuthi uBiden lo Harris nxa bethesisa kwenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona kunokuthi bakhulume okwabo abazakwenza bebe sebephikisa ukuthi uHarris uBiden lo Harris bengeke bekwenze lokhu bengeke bekwenze lokhu.
Nxa uqathanisa umhlangano lo wama-Republicans lo wama-Democrats wenzakale ngeviki elidluleyo, kuyini umehluko owubonayo?
Umehluko womhlangano wama-Democrats owedluleyo ndengikubone izolo kuma-Republicans yindlela umhlangano obuhlelwe ngayo njalo lokuthi ngobani abe izikhulumi zangakhona emhlanganweni. Ngenza ukuthi mina umehluko ube yilo kokuqala ukuthi kuma-Democrats besibona o-president be-Democratic Party abaphilayo bonke bebekhona lamakhosikazi abo baba lendlela yokuthi babe nesikhathi sokukhuluma. Labo senator labanye abantu abanjengalokhuyana bebekhona emhlanganweni kodwa singakhangela ku-Trump bekunguye okhulumayo othuza bekhuluma yena nsuku zonke into engajayelanga ukwenziwa. Singathi hayi angisho bathi Trump is different kodwa o-George Bush abantu bebevele bekhona kuyona le party o-Jeb abanye abantu abaningi ababumba i-Democratic i-Republican Party abalamabizo abaziwayo nje ukuthi nxa usithi Democratic Party yile babekhona kabakho emhlanganweni wakho ukuthi baze kukhuluma. Kukhanya kulabantu abatsha and njengoba ngengatsho kuqala ulethe abantu abamnyama abaningi labanye abantu abangayisibo abazalelwa kwezinye indawo for instance uHaley ukuthi baze kukhuluma bekhuluma benganithwa bayazidefenda kumbe badefenda uPresident Trump izinto angazenzanga.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe isihlala eWashington State ngapha kwele Melika. Ngibe uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ezinye izenhloko ebesilazo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalijumi lanye ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe eHarare. Unobhala ubona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho kobulawayo. Ugatsha lwezemfundo lulandule umbiko othi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa iindaba zethu njalo lingaya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.